Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu kwele Zimbabwe. Bathi ukuvalelwa kwabanye babo e-remand prison kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngwentando kayiphikiswa. Umnumzana Pasho Raphael Sibanda owayemele i-Counterpark edale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akulunganga okwenziwa ngumnangagwa labanye bakhe.
Kwenzakala lapha sontentsha uhulumende kaSmith wayesenza okunjalo ehlukumeza abantu abamnyama. Engakutsho ukuthi laba abantu sebe wese uwedlula labo esathatha kibo uzibuse. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abanyeke bekwanisa ukusidobha siyimillion. So yikho engakutsho ukuthi bengaye bedobha abalutshwana bethu. But siyafika isikhathi sokuthi sadisidobheni siyi-1 million sisestreetini.
Usibanda uthi ukubotshwa kwabanye bakhe kunciphisa ukuba ele Zimbabwe libe lombuso kaZulu.
Bavala ngesilungu esikuthi i-civic space, bavala uhulumende kaZulu, bavala yonke into. Wakwakubona ngaphi ngaphandle kweZimbabwe kuphela ukuthi i-ruling party badlela ibusayo liyathatha wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi ubebadlela iphikisayo bebahambise esikolo sabo kuthiwa ngese-ideology. Into yonke enganayiyela ngqondo siyibonela kwelakithi. Yikho ye mna ngikhuluma ngokuthi uthi hhayi sesifika isikhathi sokuthi sithi sibophenini siyi-1 million. Nxa sesithe sama sonke sama sathi sesibhekana lana kula nto abangayenza ngoba lawo bayakwazi kakhulukazi ukuthi kuthathe uzibuse ngo-1980 abantu bazinikela behlula abantu ababele mpopo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Uncube uthi uMnangagwa usezigcobe ngodaka.
Kuzomninda ke ngependa engcolileyo uMnangagwa avele elayo eyokuthi ngumuntu ofana lomgabe kumbe owedlula umgabe nxa ukukhangela. Ngoba abantu babelethemba kakhulu kuye abanye bebegijima laye. Kodwa ke uyazitshengisa ukuthi hayi yena umbala wakho uyiwona lowo ophula ilungelo loluntu. Ungumuntu okutshela lokhu kodwa enze lokhuyana. Kwabatsha ke futhi kutsho ukuthi impilo zabo asoze zafa zalunga nxa ukhangela ukuthi okwenzakalayo kuyini. Ngoba ukwephula ilungelo loluntu lokhu kulomthelela ukuthi ubudlelwano lamanye amazwe abusekho, kuyalimaza futhi ilizwe kulezi ezomnotho. So ke kukonke nje kubuthene kuyabonisa ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ilizwe lakithi ngokuphucuka.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Musanka owebandla le-ZANU-PF uyakuphika lokhu.
Yebo nje siyakwazi ukubana kule ngxenye yabantu ababotshwayo lapha bebotshwa kulobugilikici ababe zama ukubuqoqa. Injongo yabo yayingeyokuphambanisa i-summit ye-SADC njengelizwe elilomthetho. Umuntu ungabona ukuthi wephule umthetho kufuze ebotshwe. Abantu laba baphambanisa ufuna ukuthi bezame ukwenza amatope abo endaweni engasiyo. Ngesikhathi lapha sithina sithi njengelizwe kumele siyamukele amanye amazwe, senze into ehlelekile ecacileyo. Abanye babhizi bathatha izimali ezivela kwamanye amazwe ukubana bephambanise ukuthula. Bengabotshwa ke labo bantu, asihambi sibanga umsindo kuthiwe elakusasa eleZimbabwe limi njani njengoba amalungelo abantu ebhanjaniswa. Hatshi, akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abedlula 160 ababotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa eHarare ngeviki ephelileyo bavalelwe e-remand prison. Babhekane lamacala okwephula iziqondiso zomthetho wesatshwa ngoZulu we-Criminal Law Codification and Reform Act.